umhlangano wabacindezeli abahambelana nayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe. Akumangalisi lokho ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiwo asethelela izidera, yiwo amazwe njalo oBiden bona bayiwo abacrafta yona izidera leyi, bayingxenye yombuso osincindezela lapha kwelethu lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza, nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition eyiyo yabe icela ama-sanctions sonke isikhathi, ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibecele lokhu bacele lokhu, yikokwenziwa ngoBiden. OBiden kwaba ungakhangela kade usibuyile isikhonzi sane se-United Nations, safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la hluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kutshiyene lakhonoko okukhulunywayo, kodwa bakufuna ukukulalela lokho, bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana lakhonoko lani lani, ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo, kuthi abathagethwe ngama-sanctions vele akubathinti ngitsho. Ngakho ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayichiye phandle, vele bemele bayichiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo, kanti indaba bengayinxusa iZimbabwe phela bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo. Kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba bantu. Hayi kodwa akusethusi njalo akusimangalisi, into abayenza babe sesimene sinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana nama-British hayi vele sincindezele. Udubo labo lukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano, abantu abachothoza uMnangagwa bayabotshwa njalo nje, kanti lamalungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain, ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa, konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo abasizondayo, abazonda nje becasha ngomunwe, kodwa khona abakho kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawuyiselwe emakhiweni, lama-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba ulungelo loluntu lwalangakhulu, babengakhulumi ngalo emuva le, baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu owumele ukubatshwazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British, kodwa azijwelela zwi. Kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu bokukhetho luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kaMnangagwa lowo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yikho abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi akhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawa soqiniso leli abalikhulumayo. So ngawo ke hayi into yalaba abantu yini ingoma yasuku zonke, abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le.